Endabeni zethu lamhlanje sokulabantu ababumba ibandla eliphikisa elibusayo elibizwa ngokuthi New Patriotic Front, okubikwa ukuthi lamalunga ecele leZANU-PF elaziwa ngokuthi Generation 40, elalisekela unkosikazi Grace Mugabe ukuthi athathe isikhundla sikamnumzana Robertson Mugabe. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma kungenzeka ukuthi abhekane lalokhu okwehlela umnumzana Robert Mugabe ngoba abalandeli bebandla lakhe bathi sokumele asuke esikhundleni. Inhlanganiso ezimele zodwa zithi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi impumela yokhetho ithakazelelwe ngabantu abaningi. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isibike ukuba akukabi labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo njengakwamanye amadolobho weleZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa ibandla elibunjwayo okuthiwa yi-New Patriotic Front elithi umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe wahlukuluzwa okumangalisayo libutho esuswa esikhundleni. Ibandla leli lithi inhlanganiso ye-African Union kumele ihlolisise udaba lolu. Kuhlelo lwe-Livestock lamhla sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olamalunga axabana okumangalisayo kanye lokwenzakala kwamanye amabandla aphikisa elibusayo eleZANU-PF. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.